sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kwelamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 6 zivandlela 2022 ngu Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sasivele sihlala sibatshela ukuthi ama by-election la ngabe alandela umthetho ethi angaba khona thatha 90 days yokusibalela ama by-election ngenxa yokuthi izalo yayilokhu sesaba khathesi sebebuya nje vele hayi akusethusi sizimisele abantu bonke bamile bamele ama by-election ngoba sifuna ukubatshengisa qotho ukuthi into ebeyenza le ayisoze ibancede ngalokhu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ubana ukhetho olwama-by-elections luza kukhutshwa kwinyanga ezimbili ezilandelayo mhla ka-26 Mbimbitho.
Izolo ebusuku izakhamizi zebhalakho zithi zize umdumo zacabanga ukubana kungabe kungamakalameda ezimayini kodwa okwenzakaleyo kubana bekudutshulwa ilitshe elesikhumbuzo sombhuqazwe elapha kwakhona phansi.
Ilitshe lokukhumbula abantu ababulawa ngombhuqazwe kwegugura wonke ebhalakwe libikwa efunyeni lidiliziwe nokuphoselwa okudubukayo izolo busisa ngabantu abangaziwayo. Sokwedlule umnyaka abalandeli bakamnumzana Donald Trump oyengumongameli welemelika bazama ukumisa ukuvalwa kwama-electoral votes edalele Congress lapho abangena khona ngodlame. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amabandla ezombusazwe kweZimbabwe athi aselungele ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections olukhangelele ukwenziwa kunyanga ezimbili ezilandelayo. Lokhu kungemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa yasengelanga lokuba lolu khetho lwenziwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa esebenzisa umthetho owe Statutory Instrument 2 of 2022 wazise ukuba umhla ka-26 Mbimbitho 2022 kulapho kuzaqhutshwa ukhetho lwama-by-elections lokudinga amalunga edayela ephalamende lawekhansili alikhulu lamashumi amathathu 130. Izikhundla zedayela ephalamende zasala zingaselabantu ngemva kokuxotshwa kwamanye amalunga lokubhubha kwabanye. Iningi lalezi zihlalo yilezo ezazingeza bebandla le-MDC Alliance ephalamende lakumakhansili abaxoshwa i-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora, yona eyaphiwa imvumo ukwenza njalo ngumthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ngomnyaka ka-2020. Amabandla ezombusazwe amukele ngenjabulo lombiko wokhetho. Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, uthi ibandla lakhe lizaveza ukuba yilo elithandwa ngabantu.
Thina be-MDC Alliance sizimisele ukuthi i-constitution yeZimbabwe ilandelwe, lemthetho ye-elections ibe khona. Sasivele sihlala sibatshela ukuthi ama-by-election la ngabe alandela umthetho ethi angaba khona thatha 90 days yokusibalela ama-by-elections ngenxa yokuthi izalo yayilokhu sesaba khathesi sebebuya nje vele hayi akusethusi sizimisele abantu bonke bamile bamele ama-by-election ngoba sifuna ukubatshengisa qotho ukuthi into ebeyenza le ayisoze ibancede ngalokhu.
Abe-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora labo bathi bayathokoza ngokubekwa kwelanga leli. Umnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla leli, uchazisa ngalokhu.
Ibandla le-MDCT liyakwamukela ukwethulwa kwamalanga okumele kwenziwe ngayo ukhetho lokugcwalisa labo abakhitshwa ePhalamenti abanye ababhubhayo. libandla elikhulu ke iMDCT elivele nje lihlala lilabantu abaningi abangathunywa ngabantu ukuthi bayofeza izidingo zabantu lokumelela abantu eParliament. Ngakho kuyinto enhle ukuthi siqala lumnyaka sizahle sigqibe leyo ndima.
Okugcizelelwe ngowaye ngummeli weBhinga edale eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda
okuthi ukuthi lokhu okwenziwe kabusethusi ngoba thina vele salungiselela ukuthi sihambe njalo ebantwini ngaphakathi na kwesikhathi esasivele siqanjiwe emthethweni. So ke silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe siye baphinda njalo lokhuyane sabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Isizathu ikuthi khathesi sesifikile isikhathi selokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze sokufuze uyikhiphe ngoba umnikazi into yakhe useyifuna. Abantu bebelokhu bemelele kusukisela ama-recall lawa eqalisile. Ngakho ke khathesi isikhathi sokubana abantu bephithiza. So ngenxa yalokho ke ye siyangena kuma-election njengebandla asoze sayekela ngoba asingeke sayekela ngoba le yinto yabantu.
I-ZANU-PF ithi izanqoba kulolu khetho ngoba isebenze kakhulu kumnyaka emine selokho kwaqhutshwa ukhetho. Lokhu kuchasiswe ngumnumzana Munashe Mdutsa omela abasha kubandla leli koBulawayo.
I-ZANU-PF libandla labantu ama-by-elections abuya kathesi ungananzelela kakhulu abangelwe yingxaba ngxoza lokulwa lokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So iZANU-PF lithi isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho ibilama MP lama councilor khona kuzange kube lokuxotshana esikubonile opposition. Yikho nje abantu baya kunanzelela njalo, uZulu yakunanzelela khonoko. So hayi silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imisebenzi yenziwe nguhulumende kwacomrade Emmerson Mnangagwa. Imigwaqo yalungiswa, amadamu ayakhwa.
Embikweni munye wokwazisa ngelanga lokhetho umongameli uphinde wazisa njalo wabeka ilanga elikamhla ka-26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulolu khetho edale le-nomination court. Lolu khetho olwalumele lwenziwe ngomnyaka ka-2020 lwadluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukhetho lwama-by-elections lolu alusoze lwanceda kangako ukuguqula umumo oselizweni okwamanje, kodwa impumela yalo izatshengisa isimo sosekelo lwamabandla ezombusazwe elizweni lapho ilungiselela ukhetho olukhulu lwelizwe luka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ilitshe lokukhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi eBhalakwe libikwa lifunyene lidiliziwe ngokuphoselwa okudubukayo izolo kusisa ngabantu abangaziwayo. Lokhu kwamukele ngokuthukuthela okukhulu liningi labantu beMandebeleni. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilitshe lesikhumbuzo elakhiwe ngomnyaka odluleyo ngabenhlanganiso ye-ibheji likaZulu bemanyene labantu bemangweni weBhalakwe libikwa lifunyenwe libhidliziwe izolo kunakekelwa ukuba lingabe liphoselwe okudubukayo. UMabhalane jikelele we-ibheji likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uchasisa ngesehlakalo lesi.
Izolo ebusuku izakhamizi zeBhalakwe zithi zizwe umdumo zacabanga ukubana kungabe kungamatalameta ezimayini, kodwa okwenzakaleyo kubana bekudutshulwa ilitshe elesikhumbuzo sombhuqazwe elafakwa khona phana, okuyikuthi lami kusasa sokuza ukuthi labanye bami sivukele siye khona lesiyekhangela.
Isikhulumi se-MDC Alliance koBulawayo umnumzana Sweden Chirodza uyasisola lesi sehlakalo.
Lokho vele yinto engasimangalisiyo sibuswa yibo labo abantu ababe yibo ababekhokhela amabutho ombhuqazwe, yibo futhi abantu ababe hlasela abantu besindebeleni eTanzania singakatholi uzibuse lapha eZimbabwe. So lokho kubhonjwa okwelitshe akusimangalisi, vele yikho kutshengisa ukuthi sikhokhelwa yibona laba abantu abalenhliziyo ezimbi.
Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma laye usole kakhulu okwenzakeleyo, ethi senziwa ngabantu abangafuni ukuthula emandebeleni. Mathema laye usole lesi sehlakalo ethi lesi senzo seqa umlomo kamongameli. Lukhulu wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi ubengakezwa ngalesi sehlakalo kuthi inkokheli zomdabu ezibalisa uChief Mtshana Khumalo, uChief Nyanga Zonke lezinye labo bethi bebengakatholi umbiko ngalolu daba. Amapholisa aweMathebeleland South bathi udaba lokudilizwa kwelitshe sebelutholile bazaluphenya, njalo lumangalwe ngaphansi kwenombolo ezithi 454-2320 RRB lamuhla, buye lokhu bengakatholi umkhondo walabo abadiliza amanye endaweni efanayo. So ngokwesithathu kudilizwa amatshe ezikhumbuzo zeGugurawund eBhalakwe kungatholakali umkhondo wabadilizayo osekuchiye iningi likhathazekile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nguAnastasia Ndlovu.
Inani lasebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 eZimbabwe selisedlula izigidi ezine, 4.1 million. Kuthi asebehlatshiwe wonke omabili sebeyizigidi ezedlula kancane ezintathu, 3.2 million. Inani lasebehloliwe batholakala begcikwane leli elizweni jikelele lokhe lolu bhubhane loqhamukayo ngo-2020 selifika kwabazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 219,057. Asebelatshwe basila kulomkhuhlane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amabili, 189,713. Labulala abedlula kancane inkulungwane ezinhlanu, 5,092. Sokwedlule umnyaka wonke abalandeli bakamnumzana Donald Trump oyingumongameli wele Melika bazama ukumisa ukubalwa kwama-electoral votes edalele Congress lapho abangena khona ngodlame besithi ukhetho lwalungaqhutshwanga ngemfanelo. Lokhu kukhanya kwalulaza isimo sokuqhutshwa kokhetho eMelika. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukungena ngenkani eCapitol Hill kwabalandeli bakaTrump mhla ka-6 Zibandlela kwalandela umhlangano owenziwa nguTrump nabanye bakhe besithi ukhetho kwaluqhutshwanga ngemfanelo. UTrump wethula umbiko lo ngosuku lolu.
We're going to walk down anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on.
Sisuka lapha sizahamba eCapitol Hill, ngizabe ngilani sonke isikhathi. Sachayela izandla abanye babo, kodwa abanye sabe sibahoza kakhulu. kasoze sithole umbuso wethu nxa sibuthakathaka.
You'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
Uhulumende kamongameli Joseph Biden uthi ukhathazekile kakhulu ngokwenzakala nyakenye njengoba uTrump kukhanya waqamba amanga esithi uqilwe libandla lamademocrats njalo uqhubekela phambili etshela abalandeli bakhe amangala. UBiden namhla utshele uZulu ekudalele kuCongress ukuba kubi kakhulu okwenziwa nguTrump.
For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power as a violent mob breached the Capitol. But they failed. They failed. And on this day of remembrance, we must make sure that such attack never, never happens again. The former president was preemptively sowing doubt about the election results.
Why ungumongameli wayefuna ukuvimba ukuba kuqhutshelwane umbuso? Why ungumongameli waqala kudala ukukwenza konke lokhu ekhuluma amanga sonke isikhathi?
He built his lie over months. Wasn't based on any facts. He was just looking for an excuse, a pretext, to cover for the truth.
UBiden uthi uTrump wazihlalela eWhite House ebona kuhlaselwa idale leCongress.
What did we not see? We didn't see a former president who had just rallied the mob to attack, sitting in the private dining room off the Oval Office in the White House.
Waye ngumongameli wazihlalela okwesikhathi eside engayenzi lutho, kenzanga lutho ngitshola kancane.
Watching it all on television and doing nothing.
Uphinde wathi kwenziwa ubuchapha obumangalisayo mhlaka 6 zibandlela.
He's not just a former president, he's a defeated former president.
Wakhitshwa ngevoti esikhundleni, wehluleka ukuveza ukuba waqhilwa njani.
The former president failed to make his case.
Unkosikazi Kamala Harris umsekeli wakhe uthi kwaphose wonakala elizweni leli ngosuku lolu.
But the extremists who roamed these halls targeted was not only the lives of elected leaders. What they sought to degrade and destroy was not only a building, hallowed as it is.
Esakubonayo ukuthi izidlova lezi zazingangeni eCapitol Hill kuphela. Zazifuna ukubhidliza umbuso wakwelemelika owakhiwa ngabantu kusukela kudala bazama ngamandla wonke ukuwuvikela.
That generations of Americans have marched, picketed, and shed blood to establish and defend.
Kodwa uSenator Mitch McConnell wakwelemelika uthi okwenziwa ngamademokrasi kuyamangalisa ngoba bafuna ukuthi basebenzise usuku lolu ukwenzela ukuthi babuse okungapheliyo. Uthi konke konoku abakwenzayo kuveza ukuba bathanda ukubusa. Kwabhubha amapholisa ambalwa kulandela isehlakalo lesi edale leCongress, kwabotshwa abedlula amakhulu ayisikhombisa 725 labo ababetshengisela njalo bephidlisa isakhiwo lesi. Abanye babo sebagwetshwa yimthethondaba, kube labanye njalo abamelele ukuthoniswa amacala atshiyeneyo. Abacubungula ezombusazwe bathi kuyethusa kwenzakala mhlaka 6 zibandlela njalo akwaziwa ukuba kuza kwenzakala kukhetho olulandelayo kumbe hhaji kwele Melika. Kule komiti konamanje ephenya akwenziwa nguTrump labalandeli bakhe. Kulabanye abalandeli bakaTrump abangafuni ukwethula ikulela ikomiti le ubufakazi ngesehlakalo lesi.
Abaningi bangikhona abangabasekeli bakaDonald Trump bala ukubuya kukomiti leyo. So ukwala lokhu kubi kakhulu ngoba nxa besala so batshengise ukuthi bayadelela.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Thabanginare ingcwethi ezimeleyo.
Abaningi bangikhona ukukhanya balokhu bekholelwa indaba kaTrump ukuthi hayi yena kodwa wawina i-election.
Umnumzana Evidlela Ncube ugcizelela esithi
nxa ngabe iCongress kumbe iParliamente noma ngayaliphi ilizwe ingasakwazi ukuthi ikhangele lokho okwenziwa nguPresident lala abasebenza labo, kutsho khona ukuthi kuyabe sekulontando kayiphikise esihlalweni.
UTrump kubikwa ukuba ufisa ukungena kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024 loba kulabanye abakubandle lakhe lama-Republicans abathi lokhu kuzalulaza ukubuswa kwelizwe leMelika. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland, ngingo Gibbs Dube.
Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ukumelana lobhubhane le-COVID-19 elizweni lakwamanye amazwe. Njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa esebeke ilanga lapho ukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa ngalo elizweni ekupheleni kwenyanga kaMbimbitho, amabandla ezombusazwe asehle aqala amalungiselelo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi yegcubungula ezombusazwe endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla seZimbabwe Congress of Trade Unions ngalolu daba. Usibindi usungula lingxoxo.
Well, eqinisweni indaba yama-by elections abantu bebeyikhangelele vele emuva le. Bebehlala abantu bekhonona ukuthi ngobuningi sebathathelwa esingathina ngaba abafelayo ama-irrevent abama-representatives ngenxa yokuthi bevube le monakalo yenza ama-records ayenzakala abantu bese bengafelanga ndawo bamelayo. So ke abantu bebevele bemele lolo suku. Yebo kambe kungaba le ngxaki ze-COVID landani, kodwa ke abantu ngibona ukuthi kube lama-by election bayakuthakazelela ngesizathu sokuthi sebethole ithuba lokubana bazikhethele abantu kufanele babamele abafunayo, hathi abantu laba babamele ngenxa yokuthi sebevala isikhala esavulekayo. So abantu bazimisele i-by election bekhona.
Siyabonga mnumzana Nkomo. Njengengcwethi yecubungula ezombusazwe, ubona ilizwe lifanele yini ukuthi liqhube ezokhetho?
Ya, ngombono wami ngibona zani ngivumelana lobaba uSpindi. Ukhetho lolama-by elections lalumele libe khona last year kusesele isikhathi, kwanxa sikhayele khathesi sokusika umnyaka owodwa nje ubana sibe lokhetho njalo. So bona zani khathesi osokunzima isikhathi sangkhona, kodwa bona zani kule nkangelelo kakhulu ku-ruling party ukuthi bekhangele ukuthi abantu lokhu basupport okungakanani. Nazani isizathu sokuthi befake ama-by elections, kodwa aqakathekile Sibindi. Mina ngikhonana nje ngokuphuza kwangikhona ukuthi kebeseke abantu babaza seva nje less than a year, one year and a few months bese bephuma futhi. Kodwa ukuqhakathile ukubona abantu bebe labantu ababameleyo vele eParliamente laku Khawuseni. Ngikhala nje ngendaba yesikhathi ukuthi kuphuzwe kakhulu.
Mnumzana Sibindi, kungaba lengxaki yini sikhangela ukuthi isikhathi se-COVID-19 njalo abanye ababhaliselanga ukuvota?
Uhlupho lolo siyalulandzelela olabantu abangatholanga ithuba lokubana bangene emabhukwini esithi nayi voters roll. Ngesizathu sokuthi abanye lingananzelela osokufanele kade sibavote babe lohlupho lwezithupha, and kade singakhangela ama-office ezithupha ngale alo hlupho lokuthi kwesikhathi uyafika uzawuthi imishini ifile bathathe nje abantu abangu-40 ngelanga. So ke idwendwe sokuthi abantu abafuna izithupha baningi kunjalo ukuthi ukuthi sila abantu abathile abazehluleka ukubana bangene ekhethweni ngenxa yalokho. Kodwa-ke well, okuphazamiseka ngibona ungathi thina i-COVID sayo sikhalela abantu bakwemukele baziphathe ngendlela ebali baziphathe ngayo ama-protocols ale i-COVID, kwenzela ukuthi xa siya ku-election lanxa kule ngxaki ye-COVID singanikani i-COVID, kodwa impilo ingani iqhubeke siya phambili. So ngokunjalo sibona ungathi hhayi i-election kufanele iqhubeke, but njalo ngivumela lo Nkomo futhi uthi intilo engxenye i-by election le kulo khonana yokuthi yaphuza kodwa silethwa kathesi. Ngivumela la ukuthi phosowezilethwa kathesi izantiyo siyayazi, ngabona ifuna ukudinga ukuthi kambe isupport yensalayo yini. Kwangibona kwenza referendum bona laba abakwenza kathesi ukuthi bake babona kambe siyisimo bani kwenze ukuthi bake siya ku-2023 sebelo mbono ukuthi wokumiso so sesingenza kanti. Kwangibona kwenza referendum bona ngathi yinjongo yokuthi why belethela ama-election ngalesi sikhathi okusele nje 1 year, kodwa ama-election aqathe kuhlabe khona.
Ingqobe yisikuwe mnumzana Nkomo. Siyabona abezombusazwe bathi amathuba okukhankasa awafanani.
Yayi lokhu sokwakhulunywa nje iminyaka le eminingi siyadlula nxa sikhangela ukhetho luka-2018, ukhetho luka-2013, ukhetho mbi inketho ezimbili zika-2008 siya ku-2005-2000, kubana ama-political parties ezombusazwe ezombangazwe ezikwa-opposition sikhala ngokuthi bona abaphiwa ithuba kubana bekhankase kuhle. Abaphiwa ithuba nxa sikhangela ku-media lapho, ukuthi abaphiwa ithuba kubana labo besakazwe ku-state media kwe-ZBC, ama-radio and so forth. Njalo bakhala lokuthi abatholi ithuba njalo lokukhankasa kankasa masikhangela indaba zama kade sikule covid nje kunzima ukuthi bebe kankasa kodwa i ruling party yona iyabile ikadi lama primary elections last week kade bevunyela ukuthi bekankasa bebaningi in the hundreds bezinkulungwane so into yakudala nje kumelinge noma election reforms ubana zonke inhlanganiso zombusazwe bezombangazwe kumele zinikwe amathuba afana nayo ubana zikankase nanxa sikhangela kwezomsakazo kakhulu ezomsakazo zikahulumende kuqakathekile iconstitution njalo yakhuluma khona lokho ubana wonke amaphathi abe la mathuba afana nayo so kuliqiniso khona lokho ubana inhlanganiso zombusazwe azinamathuba afana nayo sikhuluma nje nxa kudutshula umbhobho ukuthi andibegijima abanye vele sebeqalisile ukujima abanye sebezaqeda abanye vele abanazicathulo zakhona zokugijima
sibona kusiba lokuthula yini kulolu khetho
hhayi udlame amboni mbona zani ukuzasebenza njena khona lokho kwezimali yokuthi ngabantu ngokudla nendlela ezijiyeneyo but udlame sibili okwakhathesi angiboni ngoba leyo ruling party la izama ukubona ukuthi abantu bayisekele okungakanani isiza kusebenzisa lokho ngokhetho lwa next day so okwakhathesi amboni ukuza kwalo dlame kodwa ukusetshenzwa kwezimali lani ngibona kungasebenza sibili okwakhathesi soqalile vele khona lokho
yes siyabonga ungasigqibela lingxoxo mnumzana Sfini
esingakutsho ukuthi ke siyacela kithi njengabahlali njengezakhamizi yabahlali bezimbabwe ukuthi xashingena kule indaba by-election sicela abantu bazibambe kube lokuthula singaxatshaniswa ngamavoti ngoba sizadingana ngemva kwamavoti asibeni ngabantu abaphucukileyo sivume ukuthi lo ozanqobunqobile lo laye okwehlile uzazama kwisikhathi esilandelayo bese sicela kuma-political parties ukuthi abafundise abasekeli babo ukuthi bangabili ungabi lo msindo kungabi lo dlame abantu nxa bekhankasa baqhakaze ngokuthula ngoba ilizwe lonke lingelethu kungabi lokulimala kwempahla kungabi lokulinyazwa kwabantu lokufa kwabantu leso yisicelo esisilethayo kuma-political parties
lo bekungumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ubexoxa endawonye lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe belo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Singeke ihlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa wazise ukubana ukhetho olwamabhayi elections luzaqhutshwa kunyanga ezimbili ezilandelayo mhlaka 26 Mbimbitho. Ilitshe lokukhumbula abantu ababulawa ngumqazwe weGugurawundi eBalagwe libikwa lifunyanwe lidiliziwe ngokuphoselwa udubukayo izolobusisa ngabantu abangaziwayo. So wedlule umnyaka abalandeli bakamnumzana Donald Trump oyingumongameli weleMelika bazama ukumisa ukubalwa kwama-electoral votes edalele Congress lapho abangena khona ngodlame. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngupresident Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.